So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Thathele lithuba ngibonge uThandono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-21 Mpalakazi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa ancitha imvumo ibandla le-CCC ukuthi liqhube umcimbi wokuthakazelela ilanga leKhisimusi eChitungwiza.
Asingalaqiniso lakho ukuthi amapholisa anqinekene phela kufuthi singakhangela abantu bakachamisa bujayele ukuba lobudlwangudlwangu lodlakela.
Udubo lokusilela kwamandla kagetsi luqhubekela phambili, iningi lezakhamizi zakobulawayo liseminyameni kusukela ngeviki edluleyo.
Kuliqiniso ukuthi amagetsi aludubo ilizwe lonke, aludubo kwabulawayo, ave ludubo lakumawadi. Lami khonapha ngekhaya kulodubo olufanayo.
Idale le-High Court lamuhla lizahluza isicelo esitsha sommeli wezengeza West edale lephalamende njalo elilunga le-CCC umnumzana Job Sikhala oselengxenye yomnyaka evalelwe esitokisini engathoniswanga icala lakhe.
Umthetho abawusebenzisayo kulowe Zimbabwe, i-Constitution and kulowe ZANU-PF, ma udlelana le ZANU-PF.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapholisa ancitshe imvumo ibandla le-CCC ukuthi liqhube umcimbi wokuthakazelela ilanga lekhefu leKhisimusi eChitungwiza njengenhlala yenza ngalesi sikhathi somnyaka. Umbuthano lo bumele wenziwe eHuruyatso eSt Mary's Hall ngolwesihlanu olwedluleyo, kodwa amapholisa awaphanga isizathu sokuthatha lelinyathelo lokuvimba lumbuthano. Lokhu kwenzakala ngemva kwamalanga ambalwa amapholisa encithe umkhokheli we-CCC umnumzana Nelson Chamisa imvumo yokuqhuba umbuthano wokuhlanyela izihlahla emaswingo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Angliston Sibanda.
Kuyinto edanisayo kakhulu ukuthi amapholisa enqabele umbuthano wabantu. Angifuni mina ukuthi ngithi ewebandla le-CCC ngoba leuchamisa labalandeli bakhe angikholwa ukuthi balibandla. Lezi zathu zami ezenza ngitsho njalo. So kuyadanisa ukuthi amapholisa abenqabele ukuthi benze imbuthano le ababejonge ukuyenza. Kodwa ke asingalaqiniso lakho ukuthi amapholisa anqinekene phela kufuthi singakhangela abantu bakachamisa kujayele ukuba lobudlwangudlwangu lodlakela. Mhlawumbe amapholisa anqikeneke ukuthi nxa kungabuthana laba bantu kuyaba lodlakela, ngoba vele bona nje abantu abalandela uchamisa iningi labo ngabantu abalobudlwangudlwangu. Hey, ku-social media lapha bayachinga bakhuluma izibhongobhiya zenhlamba, ungavele ukhulume ngani uphikisana labo lembono yabo bayakuthethisa bakwenzeni baku. So khonoku ukuziphatha kwabantu abalandela uChamisa mhlawumbe yikho kwenza ukuthi amapholisa agcine enqineka ukuthi angaba yenzi babuthana. Nxa bezaba lezibindi zokuthuka abantu ku-social media, pho ungabahlanganisa ndawonye silihlangene physically kuzaba njani? So ngicabanga ukuthi mina amapholisa lawo erongo enjalo, kanti lokuziphatha kwabantu abalandela uChamisa akutshengiseli ukuzotha le seriousness yabantu abathi bayi-alternative yeZANU-PF. Basuka baziphathe babe lobudlwangudlwangu njengayo izano yakhona abathi balwalayo. So kugcine kungasakhanyi umehluko.
Lona ibandla le-CCC ngokungabi lengatsha zalo ukubona njani?
Kanti vele lona liza kuba libandla njani elingelasisekelo sombuso? Angithi ngesilungu kuyathiwa khona political party must be a body corporate eyanelisa elamandla to sue and to be sued, ngoba iyabe ilesisekelo sombuso pre-constitution. Iphinde ibandla liba libandla ngabantu libe lama structures, kodwa kwakathi sikhanya ibandla lelithiwa i-CCC kalikho. Into ekhona ngu shamisa olabantu bakhe abalandela yena so khona lokho kusuka kuhluphe kubaxake yikho bazaqhubeka bedliwa kukhetho kodwa mina nxa ungakhuluma la bathi bona bale strategy licebo mbe liqhinga kodwa iqhinga labo lelasuze lisebenze eZimbabwe ngoba eZimbabwe abantu balandela amabandla njalo kuzahlupa very soon ngoba uzathola ukuthi umnumzana uChamisa yena ufuna ukwenza izinto zakhe ezekhanda lakhe engela accountability system emenza laye abe accountable so ngeke ufune ukuthi wena uhold abantu to accountable to account yakho kade kwenza kuma MP efuna ukuthi ama MP balaba yekele ukuthatha imali leyana ebayiphiwe eParliament bamlalele kodwa yena engafuni ukulalela ukuthi kube lesisekelo sombuso sisebandla sisenza ukuthi yena laye akho kube lendlela yokuthi laye alalele so yena ufuna ukuthi alalelwe kodwa engafuni ukulalela so kulenkinga khona apho ukuthi angiboni mina be serious nxa ukuthi ba serious ngokuthi bafuna ukhipha izano embusweni ngabe benza ngcono babe lebandla ayekele ukwenza iproject le ibe personal project ngoba lapha yena uzikishimisa lokwakhe njengomnumzana uChamisa akulabandla alakhaya futhi experiment yabo le abazama ukuyenza bethatha ama notes abawathatha kuSerge Popovich umsebien lo train abantu ngoku organize ama protest awe canvas akusoze kusebenze eZimbabwe
Hello ke ngumnumzana Angliston Sibanda ucubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekubulawayo Udubo lokusilela kwamandla kaGetsi luqhubekela phambili iningi lezakhamizi zakobulawayo lisemnyameni kusukela ngeviki edluleyo. Abahlali bakaWard 3 babikwa behlangene leziphathamandla zenkampani yamandla kaGetsi eZimbabwe Electricity Distribution Company izolo lapho abatshelwe khona ukuthi lolu hlupho luzalungisiswa kunsukwana ezilandelayo. Usthandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomeli webulawayo East edalele eParliamente umnumzana Ilos Nyoni ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Kuliqiniso ukuthi amagetsi aludubo ilizwe lonke aludubo kobulawayo abe ludubo lakumawadi lami khonapha ngekhaya kulodubo olufanayo. I-challenge kaWard 3 kusukela ngolesine ebengela amagetsi lakhathesi lokho ebengela amagetsi kube le transformer edubukileyo yahle yafa. Eyiyo encedisa isigaba sonke esona leso khona ngale kuhlanganisa lezinye indawo eziku ward 1 izakhamizi kube lomhlangano le management ye zesa ekati kokhelwa ngubabuthathi onguye u regional manager wezesa okuphume lapho bathembisile ukuthi kuza dingwa enye transformer ifakwe kona apho lapho okufe khona i main transformer yangkhona uduwo adibethi bahlangana layo i rig okufanele iyekhiphi iyethwala transformer leyo isukela nxa ngizise kuhle emakhandeni isiza e Queen's Park so lokhu kufanele kwenzakale kumalanga amalutshwana alandelayo
baphila njani abantu khona ngapha kuma constituency nxa kungelamlilo wamagetsi
siyakwazi ukuthi nxa kungalamagetsi kulodubo olukhulu ekuphekeni kulodubo olukhulu emafrijini nxa umthethengile izinto zabanengi njengenyama kuyagcina kusonakala kubole ludubo olukhulu kakhulu lolo kulabanye abagcina izinkukhu emakhaya lapha nxa bezibulele zabanengi sebefake kuma deep freeze amagetsi ahambe okwesikhathi eside kugcina lakho sokuyi-loss kubusiness anje siyakwazi ukuthi ekhaya lapha eZimbabwe abantu abanengi sebeziphilisa about 64-65% abantu baku informal employment abanye abaningi bakhona baphila ngakho khona ukugcina inkukhu so industry lakho kulodubo kakhulu ngenxa yokuthi imithini iyabifuna amagetsi ukuthi isebenze kule mthini eminye esebenza 24 hours engafuna ukuthi kucitshwe amagetsi.
Njengamalunga edale leParliament, ligcine nini ukucobungula lolu daba? Njalo zithini iziphathamandla?
Sigcine ukukhuluma ngalolu daba ngolesithathu la ngolesine. Uminister wamagetsi uJames Soda wapha amacebo alawo ukuthi udaba lwamagetsi lulungiswe kube ngcono. Wachasisa ke ukuthi amanzi edam leCaribe ayehlile kakhulu, okwenzakalayo kathesi bagcina bevumelana leZambia ukuthi basebenzise ishare yeZambia ukuthi bagenerate at least 300 megawatts ngulo ukuthi kube yizero.
Hello ke ngumnumzana Elos Nyoni ummeli weBulawayo East edale leParliament obexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga we Studio 7 ekhona le kwaBulawayo. Idale leHigh Court lamuhla lizahluza isicelo esitsha sommeli wezengeza West edale leParliament njalo elilunga leCCC umnumzana Job Sikhala esokuthi akhululwe ngesibambiso sebail. USikhala uselenyanga ezisithupha evalelwe eChikurubi Maximum Prison ngemva kokubothelwa icala lokuphehla uDlakela. USikhala izolo wethule umbiko efisela uZulu ikhisimusi enhle njalo esithi lanxa ebothelwe ize akalanzondo enhliziyweni yakhe kodwa ugcwele uthando oluqondiswe ngitsho lakulabo athi bayamhlukuluza. USikhala ukhuthaze umkakhe kanye labantwa bakhe ukuthi baqine njalo bengaze bephuka umoya ngokubothwa kwakhe. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla sebandla leCCC ngapha kwelemelika umnumzana Tim Muringai.
Kuhle lokho esikubonayo ukuthi amagqeda kanumzana Sikhala sebecela okunye okwebheli. Sesibona ukuthi sehlale etilongweni for 6 months engelacala. Ye into abayikhulumayo ukuthi wayejojozela iUdlakela eZimbabwe. Ngithi mina they need to look it in a contextual manner. Ngoba iconstitution yeZimbabwe singayikhangela iyavumela ukuthi abantu baproteste ma i-government ingayenzi lokho okumele iyenze khona. Siyakwazi ukuthi kule mthetho ofakwayo for abantu bezanu-PF labantu bonke beZimbabwe jikelela. Siyabona ukuthi kulabantu abatshontsha izimali ze-COVID njenge-Obhedaya Moyo wakhutshwa etilongeni. Sabona i-drugs gate bakhupha abantu bona laba ejele. Sabona futhi u-Henrietta Rushwaya ethatha igolide elingavunyelwa ukuthi umuntu ahambe lalo lathathwa lahlela confiscated lapha sefike eSouth Africa sethume laye udriver wakhe. Singakhangela amacala abantu bezana uPF ozana uPF linked amaningi. Sibona ukuthi hayi umthetho abawusebenzisayo kulowe Zimbabwe iconstitution and kulowe zana uPF ma udlelana lezana uPF vele umthetho is not applied to you equally. Siyabona ukuthi ujudge owakhipha uSikhala last time emnika ibail uJustice Ndewere bamkhipha bamxotshe emsebenzini ngoba wayelandela umthetho.
Lithi uSikhala uhlukuluzwa nguhulumende weZanu PF kodwa iZanu PF ithi ayilani lokwenza lalolu daba. Ngokunjalo ithi ludaba oluphethwe imithethwandaba njalo isebenza izimele.
I-constitution yeZimbabwe ikhuluma ngokuthi umuntu ma engakagqwetwa for indaba yakhe, they have the right for bail and then uhlale according to the conditions. But sibona ukuthi umnumzana Sikhala liqhawe elingayisabiyo ukukhuluma lapho okurong khona. Ngoba umnumzana Sikhala is a lawyer owaye melela indaba kaMore Blessing Ali indaba yezelizwe lobu lezano PF ukuqunywa okwenzo uMore Blessing Ali bamjikela emthonjeni. So indaba le abathi bona basebenzisa umthetho obalandela amagqwetha eZimbabwe, hayi mina ngithi abakhuluma iqiniso. IZimbabwe imele ibe labo sikhala abayi 15 million, hayi siyabe sesilenkululeko lokwenza into esiyifunayo lati. Kathese into abayiyenzayo yayiyenzwa ngabo Smith yona le.
Alo ke ngumnumzana Tim Moringai oyibandla le-CCC ngapha kwele Melika ubexoxa icingweni loNtungamile Nkomo we-Studio 7. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sagazi nani balaleli beStudio 7 ngufiliqiniswa lokhulumo wase Lupane eJabuka eGhana. Kunendaba yama-sanctions la aseZimbabwe okuthi wonke amazwe e-Africa akhalela ukuthi ama-sanctions aseZimbabwe kumele asuswe. Agqugquzela i-America, ancenga i-America ukuthi i-America ayisusi lawo lama-sanctions. Yebo, ku-right ngaleyo ndlela. Kanti why betshela i-America bengatsheli neZimbabwe nabomnankagwa labo nabochiwenga labo nabo labochuma labo nabo bonke labo abezana ukuthi ayilandele phela amalungelo abantu, abantu ababe namalungelo kungabi khona ukuhlukumnyezwa kwabantu ukuze nama-sanctions phela aphule. Bengajeli i-America ukuthi i-America kayikhipha ama-sanctions kodwa iZimbabwe bayishiya ngaphandle. Ababatsheli nabo mnankagwa ukuthi nawe ndoda phela makuwukuthi ama-sanctions nokuphume yebo uhlukumeza abantu, sebenzisa ilungelo labantu, abantu abasebenzisa ilungelo labo, hayi ukuthi kube khona abantu abahlukunyezwayo. Kuyabi nje kuma elections baningi abasazoshaywa, baningi abasazofa. Yona la mama neSenegal, i-president yeSenegal ikushilo lokho, uRamaphosa nayo ukushilo lokho, wonke amazwe nje iBotswana nayo kuye yakusho lokho ukuthi ibacela ukuthi i-America ingabe iya la ama-sanctions. Kanti why bengajeli yena umnankagwa ukuthi umnankagwa phathe abantu kahle, akube namalungelo abantu ngoba nathi siyalo ukuthi ama-sanctions afuni, kodwa bona batshela i-America yodwa. Manje kuba kuma-election kusazofiwa, hayi kancane, abantu basazogijima ngoba vele namanje nje bayagijima kakhulu futhi, hayi kancane.
Salibonani, salibonani Studio 7, vuka njani. Mina ngizwa laba abe-MDC omonzora bethi bayawina nge 66%. Ya azethi abantu umuntu uyavunyelwa ukuphupha noma emile njengedonki straight. Laba even i 0.5 abayenzi ku next election. Ngathi besehluleka nje ukuba labantu kuma constituencies wonke abala representative kuma constituencies awo, ngitsho ne party abayibambananga. Nanko abanye abantu abezanga, nanko abanye abantu bavinjelwe. Ngikukhuluma nje kusiyafika nje MD, kusiyafika nje election babe yinto njengaziwa MDCT eyangena ku-election ka-2018 ikhokelwa ngumakhuphe ibiqine kakhulu kwedlula lento kamonzura le. Ikuphela kwakhona nje basebejoyina nje ukuba khona ku-history yokuthi bakhe baba kwake kwaba le-MDC. Ilinto asebeyibambelele njengalaba abanye ababambelele ukuthini kwake kwaba lezapho balokhu besebenzisa igama layo, kodwa into eliqiniso ukuthi izinto ezingasekhoyo lezo.
Sanibonani balandeli baka-Studio 7, nani basakazi. Nokudana kakhulu ngokwenziwa libandla leZANU-PF nabantu abalikhulumelayo nabantu abalikhokhelelayo. Leli bandla leli lilokuganga nokuphala okukhulu leli, ngoba sikubona la phambi kwabantu. So itsho isitori sokuthi lihlabela iculo lokuthi abantu bengatshawa ngoba phambi kwa
abantu basebe bodwa ngale batshelana ukuthi abantu abachaya ukuze bekhona sikubona la ensiza abachayi wabantu sokuboshwa abantu abangaki manje benikwe yibi izimoto zaphuma zazobarikita abantu la sizokubona la since 1983 to 1987 babulawa abantu bemathepheleni nemidlenze sokwaboshwa ba angithi uyabona ukuthi nxa ungawa ungayisapoti izana ufanele ukuthi uvelelwe intwembi bekuchaye bekubophe bekubulale bekuncitshe ukudla yizo zonke lezi zinto izinto ade fuze zitholwe ngumuntu waseZimbabwe njengoba siphina ngisapoti party ngisizalwane nje seZimbabwe angikho ukuchiphusi angikho kumthwakazi angikho kuzana nje ngiyumuntu waseZimbabwe kodwa oyibonayo into embi ofuze siyixele eyenziwa yizana yiyo yona le yokuthi bakhuluma okunye phambi kwethu sire bodwa bekhuluma okunye yikho ngalifanisa nje lonwaku leli bandla liyathintakhintsha nje liyaguquka upresident omutsha i-new dispensation le akulalutho njengalo walwenzileyo umgabe wayengcono
sanibonani sanibonani kwantu bakithile njani ngezindawo ngezindawo hayi sakhala sikhalile ngalo mnangakho lo hayi sohlala sikhala mpela yabona kube ngayo kutakhona kuya ngeqiniso mpela hayi ngakho vele ukuba ngupresident akufanele lo. Yazi ukuthi abo president abaclean manje unqiniswa kwamanye amazwe alabo president abaclean abahlonipha abantu ngokungabi lenhloni lokungazi uyapho ukuduma kuphela. Yena kodwa iqiniso into ayikholisayo ukugibela indiza kuChina nokudlalisa imali. Imali yatholwa ngabantu abangazi umsebenzi wabo. Kambe le mali ayidlalisayo engakho yokuhamba emazweni abantu esiyavakasha kube nga ayiwezi umehluko kompani emakhaya. Ezibedlela kula mithi, izibedlela zifile, into yonke nje akula into nje iright kona paneka imali ayidlalisayo engaka futhi kayiwezi umehluko lale mali le ephiwe ama MP angela ncedo angabonakala ukuthi ayenzani hayi kodwa okunye kuzisa ubuhlungu manje hayi lezana uPF le mina ngihlezi ngitsho laba vele akuso government la ngendlela abahlukumeza ngakhona abantu ngendlela ababulala ngakhona abantu laba bantu bayabonisa vele ukuthi abavotelwanga ngabantu kanti why bengahlonipha amalungelo abantu why bengahlonipha abantu behlukumeza abantu ngalendlela why umnanga abuhlukumeza ngabantu abantu ngalendlela le ayiyenzi bathwini why my ethi ngumuntu wavotelwa abantu ngupresident vela kwa president ufana nalo ilizwe lakhe tu president kalila uvela ukubona emehlweni nje ukuyisela lo ngumbulali lo
e studio 7 salibonani livuka kanjani labalaleli ye ha e office le triple c kulezi insuku akusakhulunyisana abantu bakhona bayaphambana kuphela ngathi kuse toilet akusakhulunyisana akusathenjwana ku triple c hayi ikusokuyabonisa manje ukuthi ili dakona iyo engathi iphambene ayihlalisekanga ayilasithunzi so abantu abayaba befisa ukuvota bangabe besavotela iTriple C ngoba iTriple C sekuyinto inye lezano kuyafanana iTriple C lezano office lakona bayaphambana abantu bakona bakhulumisane ngathi kuse toilet so hayi sekuphelile ngale party yanini komthwakazi wozani la komthwakazi iyo ilena iMRP ngabe ngcono kakhulu noma ingangena yona igcwale kuParliament Parliament yakho ningaba lengqondo futhi ngaba labantu abalengqondo nothi la abantu beTriple C abakuParliament abaphume
alawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi kulezakhamizi zomango weTireya esigabeni senkabazwe ezilahlekelwe zinkomo ezifika phose amachumi amabili ezichaywe ngumbane. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi izinduna sezincome ilanga lokubambana eleUnity Day elilikhefu lakusasa. Kwezemelika, amalunga ekomiti yedale leSenate izolo avotele ukuthi incwadi zemithelo yetax kamnumzana Donald Trump iphanyekwe emphakathini. UTrump nguye yedwa umongameli welizwe leMelika ongazange aveze incwadi zamatax njengalokhu okwenziwayo yibo bonke abayabe bedinga isihlalo sokukhokhela ilizwe leMelika. kulokwesabela ukuthi uTrump wayengabhadali kuhle imithelo yakhe ngemfanelo okulicala elingadala ukuthi agwetshelwe ukuhlala ejele kwenyanga ezimbalwa. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Raphael Mthombeni, saqala ngokumbuza ukuthi umbuso kamongameli Joe Biden ubona njani.
Nxa singakhangela umbuso kaBiden, ngibona ngathi uBiden wathatha umbuso exactly njengokuthatha kukaObama. Ungakhangela uClinton ephuma esihlalweni watshiya imali eningi ukwedlula izinto engazithenga, lokho kuthiwa yi-surplus. Kwaba le mpi ye-Iraq leyana imali yonke yahamba. Wathi ezethatha u-Obama kuBush, ilizwe lisegodini elitshona lisiya khona. UBiden wazathathelwa nguTrump. UTrump watshiya ilizwe lisegodini elikhona le elalibangelwa ilubhubhane lolu olwe-COVID-19. So ke ekusukeni kwakhe kuzefika kathesi iminyaka le embili, ngibona ngathi uzamile kakhulu. Ngoba ungakhangela imisebenzi ibuyile e-America lapha, ngibona ngathi ongasebenziyo ngongafuniyo usebenza. Ngoba ungakhangela izindawo zonke ziyabiza isisebenzi, now hiring yonke indawo. So ngibona ngathi wenze kuhle kakhulu. Njalo lelizwe leli kufanele ukuthi ngabe khathesi liku-recession, ukuthi ngabe lisegodini. Kodwa ke lokho libambile ngoba igodi leli ligezwa umhlaba wonke impi le e-Ukraine. So ke yena ubambile khona laphana ungathi ubambekile usaqhubeka. Nanku lama elections wona la imithi term elections wenze kuhle kakhulu.
Manje nxa ukhangele ubona ungani umongameli Biden ulakho yini ukunqoba kukhetho oluzayo.
Njengoba senjilo lapho ukuthi wenza kuhle ngokubona kwami okwakhathesi i-economy le. Ngoba engunanzelelayo lapha e-America ukuthi lo hulumeni umongameli owenza kuhle kwe-economy nguye obuyelayo embusweni. Lapha kakukhangelwa ukuthi ungubani, uqakatheke okunganani, usuhlala isikhathi esinganani, ufunde okunganani. Bakhangela izinto eziza kwenza ukuthi kube lentuthuko, yikho kwenza ukuthi umuntu avotelwe. Nawo ke lapha ngokubona kwami kungahamba kunje kusiyafika ku 2024, mbona ngathi angaba lethuba elihle lokubuyela. Kodwa ke mphinde futhi ukuthi ngabe ngiyime ngimcebisayo ukuthi ngabe yime engilaphana e-White House ngimcebisa, benza mlanda ngimtshele ngidaye mdala. Ususebenzile, kube kuhle ukusebenza kwakho, siyabonga ukusebenza kwakho, hambe phumula ukube labazukulu bakho.
Alo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni olandela izombusazwe kwele Melika ubekhuluma ecingweni le Studio 7 engapha kwele Melika esigabeni se Texas.
Hey. Manai. Wazen. Zwan. Ngkhonje njanga window mthoba. Ngkhonje njanga window mthoba. Zwan. Ngkhonje njanga window mthoba. Zwan. Kontanjanga window mthova manai kontanjanga window mthova zwan kontanjanga window mthova zwan kontanjanga window mthova zwan kontanjanga window mthova zwan batengulova uthara skela kutshona mhlana lova uyazi ngilisentene ya uthi kimi yena akalanda buzonlobola akwasekile thingi yaqombola ngikhapu vela ngiyabakola amayelo abamnyama njengecoca cola ingapha la ngapha njengamavire enqola ngikhonja njanga window mthova khonja njanga window mthova zwan khonja njanga window mthova zwan khonja njanga window mthova manai khonja njanga window mthova zwan 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 mina nsofare iplan njenge chombe mbare ngilenka njenge donke tare anzwakali nje mina njenge chukele sawe ungimelele mawusuvayo
Uma 9 esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje ngengoma emnandi ethiwa ngikhonjwe njengowindi womtshova. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba. Amapholisa ancitsha imvumo ibandla le-CCC ukuthi liqhube umcimbi wokuthakazelela ilanga lekhisimusi eChitungwiza. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.